Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela ku Studio 7 ngesonto mhlazintathu kumbimbi 2024 Mkhipu Dube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuthelwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButare Falls.
Izaphu yilo ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa nguhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona kingakwenzi ukuhle okwenza kube ngasefokeli.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi yi-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathule lezabatsha lezokhulu lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kuthula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokuthule umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kati se KZN kumanifesto lonje EFF. Tesuwa kona pana sabuya back nkaya. Unfortunately, salahlekelwa ngama fighters etwa i2. Namhlanje
izaphu yilo ibandla eliphisayo.
Namhlanje sinqoba omunye wethu kodwa hayi kade kungasiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasichiya ngelokho zengozi yemoto. So sikhona sibilayo sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Nina abantu balithule vele sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachapha.
Ah, sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. ABCCC iyo ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi ihlelo ezenzakalayo. Thina sibizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo next week I think was a Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokho senza lokho thina siyakha ama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya kunqoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye akhava such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi zisebenza lezandla.
Hayi, akutsho khonoko. Vele abantu abahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina ngizange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi ngamboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, general leader of opposition. Niyefaka ama position ukuthi president mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamso president e-court yathi hayi kakhethwa ngakuhle.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters obeqoka le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolo lomnumzana Mthulisiyana na webandla lezaphu lo usimbalana unobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumende. Sibhalele umnakagincwadi simtshele ukuthi into ayenzayo lezinduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sida ngathi. Lo mnakagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo layisikho. Khathesi sile program esiyenzayo esiqoxa abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. Or 2028 ukhathana. Ngoba sesikhathi program yokuthi siqoqa abantu beZimbabwe sithi khona kasifuni ukuthi uhulumende okhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kesho ku-2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi mihle kodwa kukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe. Siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by elections. Ngakho-ke basekela izalo ngokutsho kwabo.
Umuntu esenjalo uyabe engelaqiniso. Ama-by election esingangena ngayo kuwo yilawa okuqina okuwine khona uGeorge Zuma labanye. Wonke ama-by elections abekhona sivela ku-election sikhontestile impula yakhona kokulaya isegcekeni sizange ikhandidi futhi ebyridge west umama utrace. So sikhona siyakhontesta uhlupho lobadube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadula ukubhalisa u-MP kuyadula ukukhampeyna. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona ekingakwenzi ukuhle okwenza ukuthi bangasivoteli sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo 2023 singenile abantu abasivotela ngendaweni eziningi wayenziwa i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othi kasikubone ku-by election uyabe sitsho ngapho ngoba wonke ama-by election besikhona.
Umnumzana Mthulisiyana na unobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le-Studio 7 esi-Johannesburg kule South Africa. Okubandla lezanu PF umnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babebekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhayela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate kwenza ukuthi bebe part of i-Poland ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hayi singaba part of i-Poland lathi siyakwanisa ukuthola izimota. So injongo ngeyokuthi bengasutha njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili. Njalo labo nxa besiyakukhetho abakhayeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besigugumise izikhwama zabo kuphela.
Yikuthi khona abanye abathi okwenza bekakwezigonokho besabe ibadlela ezanu p f lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu. So babe sesaba phela bathi lapha kulo buzima njalo bala mali
hayi iqathile ukuthi akula muntu esaba ibandla ungalesaba njani after election ngesikhathi siqakathekile se-election ungalesaba siyacontesta nje siyakwazi ukuthi bona bathutha ole bhora ngoma kwayo. Izanu p f ingatsho nihlupho kungamabandla okuncane lokhu ukuthi kube njani mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le-democracy. Akula nto bangayesaba nje kubandla lezanu p f. Njalo abakwenzayo okungafuna imali kuyini after election ongafuna imali kwenzakala during election. After election kumele kuphela besebenzele uZulu, bekhulumela ivoice yabo izwakale, beathendele ama-programs enze ukuthi ilizwe liye phambili. Akula engingabona ukufuna imali. Njalo iZANU-PF abayesabi, bangasiwo magwalo ukuthi thabe ngesabi iZANU-PF, ukuthi ngesikhathi siyakampeni abaye bekhona besithi sivoteleni, besebenza isaba sesiqedile njani.
Lo ngumnumzana Kula Msanga obexoxa leStudio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo, sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe, lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sigcina masiva
wethu,
sigcina masiva
wethu,
sizwe ezamasiko. Kuzamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhona ngale ke lapho ke okule nkosi uKunelani Lobhengula wagidwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Sixoxa lesikhulumeli sakhe uMnumzana Bonman Khumalo. Khumalo, uzawamukela kuhlelo kwakho.
Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Ye, sizokuthiwa ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngale?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka-5 kwi-April. Kuyi-lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u-6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni, njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uNdunu uDakamela. So ke hayi, kuyadliwa, kuyafundiswa, siyagiya, siyasina, kumnandi kunjeya.
Yikhangelo labo ukuthi abathole imiklomelo ngabantu abanjani, izicoco lezi kume njani, bakhethwa mbani?
Bayakhethana bona. Umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu, onakekela izifuyo, umuntu olima kakhulu, abantwana abenza kahle ezikolweni kusports, abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeklasini, yibo labo abantu abaphiwa imivuzo. Kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo.
Ye, uqade kangakanani khona?
Lokho mhlawumbe kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu, uyasuthiseka loba yisiphi izinga okulo. Kodwa uma lisenza into ngokuncintisana, wonke umuntu ufuna ukuthi ayindaba abe unumber one. Yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing, baphumelele ezifundweni, laba aba-intelligent, laba abagudwa balesipho sesports baphumelele. Ngoba kuyakhuthaza. Nxa kungekho ukuncintisana, abantu abakhuthali ukwenza izinto. Kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo, umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo. Kuyasithuthukisa isizwe lokho.
Ye, lo ngubaba uBonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umndeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyabonga kakhulu Khumalo, ungajoka kusasa ba.
Ngiyabonga
khulu sikhathi sezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Divana kuhlelo vuselela umoya igama muntungamili nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo, njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwethuni. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhipha izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzekwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala, okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owaba khona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisitho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo lalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngeminikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kusisa abantu abakho abalaleleyo size sihlangane njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyakhulu uNtungamile Nkomo sike sizwe ukudabuka ngencube kuhlelo lwabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma-assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhu iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedayo ancedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabeza thenga like ama hearing aids, abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o braille. Lezinye izinto nje ezabe zinceda ama alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day to day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebeyirezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo braille, umuntu abe sekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abagcina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo babedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura iyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani, luphathisa njani abantu
ukuthi babekwazi mayelana le-national budget? Njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo leyo kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawo azagcina selokhu esenjalo, bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT leyi isikhitshiwe.
Kusigaba sabatha namuhla besixoxa lo nkosazana Samantha Sivanda owasungula inhlanganiso ye-Signs of Hope and Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Mutabo Kanyuben.
Donga kulu Jaboka Ncube ungathinelwa kusasa jahala kithi. Wezemidlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njani nje usathulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wengcindi uMeluleko Ndulube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi sakhula, kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wengcindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wengqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu elizilolongela eChaka Youth Center elokitshini lasemakhokhoba. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka umncintiswano weZimbabwe National Youth Games oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu beyingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni lasemarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's where abantu abaningi abaqashwe bengibona khona besiqalisa ukubona hayi kathi umfana lokhu kulesiphiwo esingaka seboxing. Ngokudlala kwami khona le Marondera 2009 National Youth Games ngabuya le gold medal. Sahamba kuma-Champions of Champions around bo November December khona after ngaba yi-champion ye-pmac division. Ngangoya 45 kgs. I-first weight yami it was 25 beleka kukhatshana i-pin weight yanga abantu abalula. Sesesifika ku-2010 ngadlala ama-National Youth Games eHarare ngabuya le gold medalist futhi again.
Ngemva kwalokho umqeqetshi kaNgulube umuye uPhilip Striker ukhethe ukuba uNgulube echiye ukulwa eli amateur abe li-professional, njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu.
Around 2010 coach Philip Striker decided ukuthi thina sijoyine professional boxing ngoba lathi sasesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku-professional. Ngakuthena lo ufana wangidlala leko kuthiwa nguNtanjo Sibanda, ngadlala 1-1 ngahlala isikhathi ngi-trainer singatholi ivili game, ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini, trainer trying to find ama sponsors, trying to find ukuthi nami ngathola njani igame as a professional box kuyihlula. So i second game yami it was 2018 angizange ngandla kuhle because umuntu engangidlala laye wayesedlala kakhulu amagame e-professional, mina ngase nama brackets. So that's where i 2018 engaluza khona i-fourth about boxing.
Okungadlali kutsho ukuba ungulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe, wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi.
Unfortunately, hayi izinto zange zihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi. Waswelakala ama-sponsor, waswelakala into eziningi. Ngabe sengidecide ukuthi jona ngani-boxing yali sport yebe sisegasi. Mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi nami ngiphile, just because i-boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo. Kwakuyisifiso sami ukuthi nami ngabe ngiyadlala ngifana nabo oMayweather, kodwa zange unfortunately ngalitholi ithuba leli. So ngadecide ukuthi hayi no, let me find a job, because by that time izinto zakhona zazinzima, because ngiyabe imali engifide ifamily. So kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele ku-boxing just because ngase ngiyinto efanele. So that's why I come here to Islanders, ngafika ngaqhatshwa lapha Islanders as grounds me.
Ungulube wayafikisa inyanga engamashumi amathathu lambili mhla zingamashumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kaMbimbitho, uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala. Lapho wathola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali, ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sokholo Njanji, ungathini lokusasa? Ake sizwe ezomculo.
Cholo, tina siya tanda, uye tenji ya mitanda sa.
Sarbonani balaleli la balande libe Studio 7. Ikamalami mna ni umeru si kumalo umshabeleli we jazz, Afro jazz actually, let me say. Ngithanda ukuthi ngilibingelele lonke, ngithi linjani ukuphila. Mina ngihlabelela ngikhonapha eZimbabwe eHarare, just to be specific. So kathesi ke ngisestudio, I'm actually preparing, ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ongakafiki phakathi laphakathi, kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi. Mina hayi ngilithanda lonke, ngithi ngali ngaba lokulalela okuhle okwathesi, ngithi lisale ngenjabulo enkulu. UNkulunkulu alibusise lonke.
Telling me all the plans he has, baby, I'm so glad that I am.
Kumalo kuya kumalo phela indoda yaqala kudala ukucula, kodwa ke siyambonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwami namhlanje, wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu, kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eBitwa Force Airport. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.